ukuhlukana ngendaba kakhulu bebekhangela inhlanganiso ezikhangelane nabagogekileyo labantu abaphathekileyo kwezokugula bekhangela lezintandane nabantwana nje abanehlupho ezehlukeneyo abakwenzayo bebenika inhlanganiso ezinjengabo-John Slavin ovula indlela eziningi zinhlanganiso ezikobulawayo khonaphana ezikhangela abantwana bebebanika sibili impahla kumbe ukudla abake bekudingele umnyaka wonke bese bebabiza besiya khonaphana e-small city hall afike umeya abesebanikeza nikezinto eziqakathekileyo eziqondileyo ebezincedisa futhi zincedisa umnyaka wonke
kuyaguqulwa uluhlu lwabantu ngeminye iminyaka kuthatha abanye njengoba iningi labantu liswele
okulapho-ke kuyukuthi nxa benika inhlanganiso kuba nzima ukuthi bayiguqule inhlanganiso ngoba iyabe siyi-beneficiary evelisa li-benefit but ngapha ngasemalokishini bayanikeza ogogo labagogekileyo lezinye izintandane babanikeza ngapha kuma-wastructures abo ama-social workers abo kodwa bayamemezela ukuthi sicela abantu bezogalisa kumeya siye fandi babuye ehofisini ye-wheelchair bese behamba ke-ofisini besiyabhalisa but isikhathi esingavele kuthola bona laba abavele bethole
kahle kahle yiziphi impahla ezande ukwabiwa lapho
njengenhlanganiso ezinkulu lezemizile ezinjengabo-John Slavin ojyrosil obani bani ababebeniwo bayakhangelekela ukuthi bashota ngaphi kumbe lokhu kungaya ngaphi njengamahomi bonke osibantu kanye obani laba bayaphiwa impahla zokwembatha amasepho okuwatha okokudla okhuphinga oyil ompufu oshukela abaphiwa into eziningi ezinhle oshupholisha okholgate bayaphiwa aphiwa namafutha ampazi fulake vela kwezinhlangano ngiso ezithize ama-business trip athize ama-safety athize ayabethe angenisa kumeya siye fani besokusithi ngapha emalokishini ogogo labathize ababe bebhalisile bande ukuzuza o-cooking oil o-rice lempuphu nxa kuhambe kuhle kodwa lo minyaka le ethize lihamba bekukhanya bekungangeni kuhle kumeya siye fani bese bezuza nje befefunelana ingqondo lona leliyana ukuthi basuke ifefunelana enxa bazuze nje impuphu yabo o-10 kgs bazuze ngo-rice